Bekungabizwa ozwayo lamhlanje esibhedlela sempilo kobulawayo lapho kuvulwa kakutsha indlu yokugcinela izigulane ezelatshwa zihlala esibhedlela eka-Ward B5 elungisiswe ngamankampani awencingo awe-Net 1 de Tel 1 phansi kohlelo lwabo lwezigidigidi ezedlula ezilikhulu zamadola phansi kwenhlelo zokuncedisa emizameni kahulumende lokumelana lomkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya uchaza isipho abasithole lamhlanje.
Namhla empilo besi vula iwood B5 ekade ilungiswa kuhle ipendwa irenovetwa ngabantu be Tel 1 Net 1. Iwood isihle kakhulu, yikho sithabile, kuzayenza ukuthi into ezifakwe iTel 1 Net 1 balifaka imbheda engu-30 balungisa konke, babisa ingubo lama-sheets, balungisa lama-toilet lama-floors, bafaka ama-curtain amahle kakhulu. Yikho ke sithabile lapha, kuzanceda ukuvikela umkhuhlane we-COVID lokutreat-a abantu ngoba babisile imitshina enjengama-monitor khonapho. Siyabonga kakhulu.
Umphathintambo obona ngezamagagasi oluyilo ugatsha olulawula amankampani encingo umnumzana Dingimuzi Phuthi uchaza kabanzi isipho abasiphe isibhedlela sempilo.
Silapha empilo Central Hospital ukuzokupha isipho esikhulu sempilo, umgodi wamanzi owagejwayo le ward eyalungiswa kuthiwa yi-B5 yafakwa imitshina lezinsuku yezempilakahle ukwenzela ukuthi sibe ngumzekeliso wokuthi bonke abantu abaphatheke emsebenzini wokupha bakwenze khonokho. Lokhu sikwenza siyi-ministry sisebenzisa amankampani angaphansi kwekhwapha lethu iTel 1 leNet 1, njalo kuyikugcwalisisa ukubiza ukwenziwa ngupresident umongameli welizwe ubaba u-E.D. Mnangagwa ukuthi nansi inyoka singene endlini asidingeni siyibulale ngoba i-COVID yayisingenile phakathi kwabantu, sokudingeka ukuthi kube le ndlela zokwenqabela ukumemetheka kwayo. Yikho ke lapha-ke sizobona ingxenye yemisebenzi esiyenziwe iTel 1 leNet 1 bekhokhelwa yi-Ministry of ICT ngoba kwakuqala bakwenza e-Harare Central Hospital eGomo, bencediswa njalo lomama u-First Lady owadinga ezinye impahla ezancedisayo. Basuka khonapho baya e-Beatrice Infectious Hospital bayagebha umgodi, sebebuye lapha bezokwenza okufanayo. Yikho ke hayi ngimpululu yodwa-ke namhlanje ukuthi sibe sithe gwaqa sikhangelane lalokho.
Odokotela labongi babonge kakhulu isipho samankampani encingo iNet 1 leTel 1 lesi, becela ukuba amanye amankampani labantu makhaza labo benze okufanayo ukuze uZulu athole ukwelatshelwa endaweni ehlanzekileyo njalo elamaphilisi lemitshina yonke edingakalayo ekusizeni izigulane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.